Siyabonga sithandekile. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 12 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa nxa inkampani enkulu engangale esakaza iZBC ixosha abantu abanenganga kutshengisela ukuthi akusela izifiso zabantu.
Ihloka lesigumula selihlasele umsakazo weZBC kwavalwa umsakazo weRadio Zimbabwe.
Uhulumende wase-America uyaqakathekisa ama-rights abantu ukutshengisa kwabo ngokukhuluma about u-Itai Dzamara.
Uhulumende welemelika uthi ukhathazeke kakhulu ngodaba lokunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara osele nyanga ezifika phose ezinhlanu engaziwa ukuthi waya ngaphi. Elingakhohlwa njalo ke uhlelo lwezizalane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe eselethulelwa nguGibbs Dube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi ezedlula amakhulu amabili ezomsakazo kahulumende oyeZimbabwe Broadcasting Corporation iZBC zibikwa zinikezwe incwadi zokuzazisa ukuba umsebenzi usuphelile ngesikhathi sekule nkulungwane zezisebenzi esezixotshiwe kulandela isinqumo seSupreme Court sokuthi umqatshi ulelungelo lokuxotsha izisebenzi nxa ziphiwe inyanga ezintathu zesaziso lanxa izisebenzi zeZBC zona zingaphiwanga lesisikhathi. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kubikwa kuxotshwe isebenzi ezedlula amakhulu amabili eHarare kuthi egweru kwaxotshwa ezinye isebenzi ezingamashumi amahlanu kwahle kwavalwa umsakazo weVoice of Zimbabwe obusakaza kulelo dolobha. Ngeviki edluleyo kubikwa linkampani ithathelwe impahla ebalisa ibhasi yisithunywa somthethwandaba ngoba ilesikwelede. Inkampani yeZBC ngenye yamankampani awatholakala eleziphathamandla ezihola imali eningi kakhulu. Isehlakalo sokuxotshwa kwezisebenzi zeZBC sisolwe kakhulu nguZulu kanye lengcwethi kwezemithetho yezisebenzi lakwezokuhlalisana kahle kukaZulu. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lokhu osekusenzakala sekuyisibonelo sokuba engasela ndaba loZulu uhulumende, uZulu engasazi ukuba kuyozalwa nkomoni.
Lolu daba lutshengisela ukubana lapha eZimbabwe sokuwomhlambe kazalusile ilizwe selisiya emaphethelweni. Esingakubona nje ukuthi umongameli kade sitsho nje njengoba besitsho emalangeni ukuthi abantu kabangaxotshi imisebenzi.
La mazwi kamongameli Robert Mugabe engatsho lutho lapho engani uyakusola lokho okwenzakalayo kuyinkulumo nje njalo kusobala ukuba uyakwazi okwenzakalayo ucatsha ngomunwe kuphela kuveza uNdlovu.
Ngezinye indlela balandezela izinqumo esingathi IMF abatshelwe ukubana ukuze kube le kubise imali eZimbabwe batshelwe ukubana inani lezisebenzeni zikhipheni, inani lemali elisebenzisa ukubhadala kayehlisi.
La mazwi kamongameli Robert Mugabe engatsho lutho lapho engani uyakusola lokho okwenzakalayo kuyinkulumo nje njalo kusobala ukuba uyakwazi okwenzakalayo ucatsha ngomunwe kuphela kuveza uNdlovu.
Awusazi ukubana loba yiliphi ilanga ungayithola lawo eyakho incwadi kumelile nje okusho ukuthi asazi ukubana kufuza abantu benzeni nxa abantu abaningi angaka bexotsha imisebenzi.
Kubikwa kuvalwe lo msakazo kamabonakude wesibili enkampanini le iZTV2. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, imibiko ibingethi abohlangothi olubona ngezokuqhatshwa kwabantu bese belubhekise kobulawayo eMontreal Studios ukuyakwazisa abasebenzela kulelo dolobha ukuthi umsebenzi usuphelile. IZBC ngenye yamankampani kahulumende aselandele lindlela ngemva kokuba idale leSupreme Court liphele sisinqumo esesidale inkulumo kuZulu. Amakampani kahulumende asethe alandela lesisinqumo ngabalisa eNational Railways of Zimbabwe, eZimbabwe Grain Marketing Board kanye lamanye azimeleyo. Kunje abenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bathi bafuna ukulukhweza edalele Constitutional Court loludaba. Kodwa ingcwethi zithi akusizi lutho njengoba udaba lwezisebenzi zenkampani yeZuva Petroleum lulahliwe kuvike phelileyo ngemva kokuba zilukhweze kudale linye leConstitutional Court ngemva kokuba zingazange zasuthiseka ngesinqumo seSupreme Court. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje inhlanganiso elwela amalungelo entathelo izindaba imisa Zimbabwe isole kakhulu ukuxotshwa amahlayana kwentathelo izindaba isithi lokhu kuzaphazamisa umsebenzi wokwethulwa kwezindaba. Amankampani asexotshe intathelo izindaba goqela iNewsday, Daily News, Herald, Chronicle lamanye. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umqondisi weMisa Zimbabwe uMnumzana Nhlanhla Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Silokudana okukhulu ngalokho sokwenzakele kuntathela izindaba. Sidaniswa ukuthi bonke labantu abaxotshwayo ngabangani bethu, ngabantu esibaziyo, njalo ngabantu ebebesebenza ukuthi betholise uZulu ulwazi ngalokho konke okwenzakalayo elizweni. Silokudana kakhulu ngoba iloba yini engabe iaffecta intatheli izindaba, kusho ukuthi lalabo ababala amaphephandaba abaphiwa ulwazi intatheli izindaba labo baya ba-affected. Ngoba ngikutsho lokhu ukuthi nga ungakhipha lo othatha indaba i-journalist uxotshe umsebenzi kutshengisela ukuthi i-information ezafinyelela uZulu isinlutshwana. Kodwa-ke thina njengenhlanganiso asikuthathi lokhu angathi into ezimele yodwa. Thina nxa sithi siyakukhangelisa sikubona kuyisibuko esiveza umumo omubi welizwe. Kukhombisa ukuthi ilizwe kwezomikhono mazimanga kuhle ngoba lazo phela abaningazi bentathela izindaba ama-owners e-media lawo akulowo msebenzi ukuthi benze i-profit. Nxa umikhono ungamanga kuhle labo kuyabahlupha lokho. Yiko-ke thina nxa sithi siyakukhangelisa lokhu sikhuthaza abaningazi bentathela izindaba ukuthi nxa senza lokho benanzelele ukuthi lokhu kwenziwa ngendlela esithi thina ife ngendlela engayisiyo ukuthi ijonge ikophe amanye entertainment izindaba kube lenhlelo ezisobala ukuthi kwenzakalani, hathi ukuthi kusase uze ukuthiwa umuntu sexotshiwe lowo sexotshiwe. Ngoba thina sesaba ukuthi labo abaphezulu kwentertainment izindaba bazasebenzisa leli thuba esingathi ngesilungu to settle scores labantu ade bengazwisisani la
asebelahlekelwe yimisebenzi Ingwenya abangamalunga enu lingaba le ndlela yini zokubancedisa njalo bani ngokunganani asebebuyekini bedinga uncedo?
Ngathi bambalwa, angikabi lawo amanamba ukuthi ngisho ukuthi bangaki, kodwa sebembalwa bezama ukuthi njengenhlanganiso emele ilungelo lentathela izindaba njalo lokuxoxisana lokukhululeka babuyile labo bezama ukuthi bengeze ukuthi kungathathwa nyathelo bani. Kodwa-ke uzothola ukuthi thina njengenhlanganiso ngaphandle kokuthi sibalinke up lalaba abalamathuba ukuthi bengabaqhatha, izandla zethu zimfitshane.
Lo-ke ngumnumzana Nhlanhla Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe obekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amapolisa ahlome ngembobho abikwa egombolozele amahofisi enhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi aweZimbabwe Congress of Trade Unions eHarare ngendlela ecatshangelwa ukuthi kungaba kuyikuvimba ukutshengisela okufuna ukwenziwa yile nhlanganiso. Izisebenzi zibuthene ngeviki edluleyo zifuna ukutshengisela zenelisa ukutshengisela kwamanye amadolobho abalisa koBulawayo, eGweru lamanye, kodwa eHarare zayaliswa ukuthi zitshengisele. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU uMnumzana Jafet Moyo utshele intatheli izindaba eStudio 7 uJonga Kandemiri ukuthi sebeye emthethwandaba ukuthi bacele ukuthi ususe amapholisa la ngaphandle kwamahofisi abo.
Namhlanje ekuseni ke sifika emsebenzini sithole kulama kule mota ezamapholisa kulamapholisa phakathi ezimotini lezo imota ezintathu bezikhanya nje zilokhu zibhotabhota akujwayelekanga ke lokho esikhathini esidlulileni esingakaze sikubone kodwa besizwile ukuthi ibini nge-holiday lapho akade lokhu bebonakala bebhotabhota namhlanje sesifika sathola enye imota yangikhona imileke emnyango lapho esingenela khona umsebenzi asikwazi ukuthi laba abantu namhlanje lokhu bebhotabhota lapha badingani kodwa nje kuyathenisela ukuthi kukhanya ngani kuyathusela ukuthi singenzi umsebenzi wethu kakuhle sase sibabuza-ke ukuthi singabanekanani bathi khona baze ukuthi kulabantu abafuna ukudlulisela kulabantu abafuna ukwenza umsindo kubantu funa ukwenza umsindo besebenzisa igama le-ZCPU sabachasisela ukuthi hayi phakathi kwe-building leyi phakathi kwama-premises lapha akulabantu abanjalo bangasuka yini kodwa abasukanga nje batshone ilanga lonke lokhu bebhotabhota
lo-ke ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo obekhuluma obexoxa ecingweni loJonga Kandemiri oStudio 7 eseHarare. Uhulumende welemelika uthi ulokhu ekhathazekile ngokunyamalala kukamnumzana iTai Dzamara olwela amalungelo oluntu njalo ongumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Occupy Africa Unity Square esithi akutshengisi ukuthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukumdinga. Embikweni owethulwe lamuhla isigodlo selemelika eZimbabwe sithi sixhasana lomanyano we-European Union ukukhuthaza eleZimbabwe ukuthi lidingisise ngodaba lukamnumzana Dzamara yena wanyamalala kunyanga ezinhlanu ezedluleyo. Libophe abangaba bamthumba njalo limbuyisele ephila emolini yakhe. Asizweni ingxoxo eqhutshwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lelunga le-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni ngalolu daba.
Umbiko lo siwamukele ngezandla zombili wasithabisa njengombiko lokutshengisa ukuthi uhulumende wase-America uyaqakathekisa ama-rights abantu ukutshengisa kwabo ngokukhuluma about u-Itai Dzamara lo owaswelakala ngapha eZimbabwe. So thina sithabile kakhulu ngaye lo hulumende nje sicela nje amanye futhi abohulumende alapha akhona lapha lezigodlo lapha eZimbabwe avele ngaphandle ukuthi labo kabafaka wabo amazwi nje ngemuva kwe-America ukutshengisa ukubambelana lathi kanye le-America ukuthi hayi u-Itai kadingi sibili uhulumende weZimbabwe kadingi u-Itai ambisele emolini yakhe.
Ngezinye indlela liyavumelana lo mbiko lo ukuthi uhulumende weZimbabwe kadingisisi kakhulu ngokuthi ungaphi umnumzana Dzamara?
Yes, siyavuma sibili ngoba kusobala nje kusegcekeni njengempaba nyembuzi ukuthi uhulumende waseZimbabwe akula lutshalwenzayo ngaphandle kokuphumisa umbiko esitshela nje into ezingelangqondo yokuphephandaba laseZimbabwe nje elokuthi bayadinga i-time akula nto abayenzayo. Ungaze uhambe ivini ngasezipholisa lapha eZimbabwe akula nje iphepha elilodwa elitshengisa ukuthi bayamdinga kumbe bacela awapha uZulu ukuthi abancedise ukudinga u-Itai. So akula nto
kodwa lina lokhu liqhubekela phambili ngomkhankaso wenlwana ukuthi libe litshengisa ukuthi ngempela wanyamalala umnumzana Dzamara njalo kumele adinge.
Phambili siyaqhubekela emuva kasibuyeli and asisoze samiswa ngolutho as long as sisaphila nje umphefumulo ukhona phakathi kwemizimba yethu sizabe lokhu sihambelela phambili. Khathesi siyabe sikhona everyday phakathi kwe-Africa Unity Square sisenza ama-demonstration yethu yena lana alokuthula nje okutshengisela ukuthi asithazi ngento ukuthi uhulumende waseZimbabwe uhambisa kanjani izinto. So asimanga silokhu sihamba siya phambili lapho esachiywa khona ngo-Itai siyabe silokhu sihamba siya phambili aze abuye azesijoyina la
kuze kube lalamhla lokhu elingakatholi lodletshana
yekuthule nje ziko thina siyabe sikwazi nje ngoba phakathi kwabantu abasebenzela uhulumende bakhona laba abantu abaziphathekile ababe ngakuthandi lokho ababe kwenza nje babephonga isixwayisa nje ukuthi hayi ukhona nako kumbe kakho nje kumbe ukhona phakathi kwahulumende. So thina siyacela nje ukuthi hayi uhulumende waseZimbabwe kamlethi nje silimlindele ithayilo
ngenzenye indlela lingabe lile themba lokuthi ulokhu ephila.
Ithemba silalo and ithemba sezisakulahla size sicine simbone uyithayi lokhu something ukhona.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye Occupy Africa Unity Square ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Elinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngoba first 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930 12080 la ku 15460 kHz ku Studio 7 Live Talk namhlanje siqoxa ngodaba lokuthengisa amahlayana izitandazi zokwakhela izindlu okwenziwa ngabanye emadolobheni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho ukuya ebulenjini ku www.voazimbabwe.com. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwela ilungelo likaZulu kwele Syria bathi namhla bekunokulwisana okukhulu duze ledolobho leDamascus lapho okufe abantu abangamajumi amathathu lane. Elakwele China lehlise isisindo semali yalo okwesibili ngesikhathi esifitshane kusehlakalo esicunule abathengiselana lalelo lizwe. Ukuphetha lezindaba kesikhulume ngodaba lwezakhamizi zakwele Cameroon lapho ezithi zona zithwele nzima ziphakathi kokuhlala zingeziguduzwa ngamapholisa lamasotsha kulandela imizamo yokwenqabela abahlamuki beBoko Haram. Izakhamizi zedolobho leChitungwiza zikhathele ngenyathelo likakansile walelo dolobho okufuna ukuzibamba ngamandla ukubhadala izikweleti ezilazo kukansili zona zibhekane lobunzima empilweni. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba eseChitungwiza.
Umasipala weChitungwiza uveza imbiko yokukhuthaza bonke abalezikwelete laye ukuba bezibhatale kancane kancane ngemali engangamadolari 10 dollars kuphela ngenyanga ukuba zehliswe. Umqondisi wezakhamuzi zeChitungwiza uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi noma lokhu kusenza ingane yokuphathisa izakhamuzi ukukhuthaza ukuba zingabhatali lutho.
Thina njengezakhamiza lapha eChitungwiza sithi asifuni ukubhadala imali lezo ezithiwa yiCouncil ngama areas kumbe isquared esilazo ku municipal wethu kule kulama reasons angaba mabili kumbe amathathu. I reason yokuqala ikuthi ama bills lawa, for instance i bill lamanzi basebenzisa ama estimates ama meter alapha kuSidungwiza lapha ama water meters about 3/4 or 75% of those meters kasebenzi.
Unkosazana Fortunate Gasa ohlala esigabeni seUnity J uthi kulokuqilibezela okukhulu ngoba yena eke wavakatshela eGoli kwamaviki amabili wachiya indlu ingelamuntu kodwa wathola kulencwadi yomthelo wamanzi ulokhe ufana lowenyanga zonke yena engawasebenzisanga. UKhumalo uthi lokhu kubangelwa ukuba ukansili usebenzisa ama-estimate kulokuba la amamitha ethi lalawo mamitha ekansili kawasebenzi kakuhle. Uthi sikhuluma kanje ukansili sesungule uhlelo lokuthumezela incwadi zokubamba abantu ngamandla ukuba bebhadale.
Umunicipal asewathatha uPaul Mangwana and Associates ukuze yena njengogwetha anike abantu ama-summons abahambise court bonke labo aba-owe i-council. So sesibona abanye abantu kathe sebaphiwa ama-final warnings, ama-final demands. Kathe sivele isikhathi esibuyayo sibona abantu abanye bethathelwa ama-properties abo.
Umnumzana Kalisto Majaya ohlala ezengeza uthi sebekhathele ngokwenzakalayo ngoba umumo wezinto kwezomnotho ubenza uba bengenelise ukubhadana kwezinye izikhathi noma isifiso sikhona. Ethi okunye ukudanisayo ukuba ngalakho kunengakwenzayo ukhansile ukuba impilo zezakhamuzi zibe ngcono. Bona besizwa kumaphephandaba ukuba ezinye iziphathamandla zakhe zifuna imota ebiza imali efika kunkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa zamadola $70,000. Ethi bengaba befuna ukuyisebenzisa le imali ukuthenga ke leyo mota. Ukhumalo uthi ngabame ukubhadala abantu inhlanganiso yakhe isakhulumela nalo kansili. Ethi bazaphathisa bonke abahlukuluzwayo kulolu daba.
Thina sifunga idale ukuthi idale limise ukuthi akukho emthethweni ukuthi umuntu athathelwe izinto zakhe, iproperty yakhe, ngenxa yesikweleti esingama estimates esingayaziwayo ukuthi isikweleti bani, sisuke ngapi, kuhambe kanjani vele.
Senelisanga ukuvamba umeya wedolobha leChitungwiza ngoba engekho eofisini ngesikhathi semdinga, kodwa leli dolobha libhekana lobunzima bokusilela kwamanzi, ukuphuza kokuthwala kwezibi kundawana ezichiyeneyo zaleli dolobha, kunye lokuphuza ukubhadala izisebenzi imali ngoba sezile minyaka emibili zingatholi ikholo lazo kakuhle, kunye lemigwaqo etholakala kuleli dolobho elamagodi ngobuningi bawo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ukuhlelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa lomnumzana Nkosi Ndlovu ohlala kweBhilitane lapho ahlabela khona amaphimbo amnandi njalo encedisa isikolo ekhaya lapho afunda khona eNkayi esabelweni seMathopeleland North. UNdlovu uthi uselamadlalade amathathu okuphume khona ingoma ezithandwa nguZulu enjengethi umoya wami lezinye leinye ebizwa ngokuthi uma abantu bami. Uthi waqalisa ukuhlabela esesemncane wathuthuka ngokuya kwesikhathi kwaze kwafika lamhlanje lapho asecabanga ukuthi lokhu kube ngumsebenzi wakhe. Okumjabulisa kakhulu ukuthi enye imali ayizuza emculweni wakhe uyisebenzisa ukusekela isikolo sakhe. Ake sizwe uNdlovu ongumongi kweBhilitane exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalokhu lokunye okuchiyeneyo.
Ngizalwe eNkayi eGwelutshena, ngiyahlabela iGospel ngilapha eEngland. Next month ngiyekhaya for the first time to ever my shows all over the country. Ngizaqala ngibambe eNkayi kithi khonaphana eGwelutshena, siye koBulawayo, siye Vic Falls, esesiya eMtare leHarare. Emtare leHarare nyabengilo babu Charles Charamba lo babu Blessing Shumba. England abantu bangamukele kuhle le concert mhla ka 5 September khona pa England just before I go ekhaya. Abantu bangamukela kuhle. So the first time ngiyekhaya ukuthi ngiyebona ukuthi nxa amakhiwe ngamukele kuhle abakithi bazangamukela njani.
Qalisa nini ukuhlabela baba Ndlovu?
Kukhwaya incane ngile 13 years but that tesi ukuthi ngithi record professionally ngibe say first album ngo 2007 album yayithi Umusa Grace ngabuya ngo 2010 sathi Hamba Jona and then ngo 2013 sathi My Journey. Ama album womathathu amukeleke kahle bantwini kakhulu.
Usuwahlabela ziphi izingane zaphuma zimqoka sibini?
Ku album yokuqala ethi Umusa Grace, Umusa Grace wenza kuhle but kwakule ngoma khona lapho ethi uJesu sevukile ithandwe kakhulu ngabantu and then kuhamba Jona kule ngoma ethi bayethe kuJesu la uhamba Jona iyamukele kuhle ngabantu then kuMy Journey kule ngoma enhlanganisa isishona lesindebele ethi uma abantu bami bevuma izono zabo bakhuleke kiminyezo nasemazulwini baxolele bese bathethe izono zabo abantu bayamukela kuhle kakhulu.
Nxa usemazweni lapha uhlabela ngesihlobo bani njalo abantu bawuthakazelela yini umculo wakho?
Abantu bayathakazela kakhulu. Mina ngihlabela kakhulu ngesindebele, ngesishona mbijana, ngesikhiwa mbijana, kodwa kakhulu ngihlabela ngesindebele. Ngihlabela emakhiweni batshele ukuthi ingoma engihlabelayo isho ukuthi bese ngichaya nje ngesindebele njalo bayamukele kuhle. Futhi nxa ngicule ezesikhiwa bayantshela abantu ukuthi we enjoy your language more than nxa usicula ngesikhiwa. So sebengitshelile bona ukuthi bafuna ngihlabele ngolimi lwami noma nje ngizama ukuthi ngibahlanganise labo amanye ama-Africans angaso maZimbabweans but they've made comments kakhulu ukuthi bakholisa nxa ngihlabela ngolimi lwami.
Singathi kodwa-ke nxa uhlabelela uyathola yini imali yokuthi uziphilise?
Okwaka thesi imali ebengithola nje yona leyo ukuthi ngokuthengisa ama album ngicover nje ama expenses am awe studio. Ngenxa yokuthi umuntu usakha akukabi le mali ukuthi hayi ngingama laphana, kodwa okwe album yena leyo kugcina uMy Jamie. Ya, ikho sengiqalisa ukubona sifile ukuthi hayi kule ndlela yokuthi umuntu aphile ikho kwenza i-decision yami yokuthi ngihambe ku-music full time. So ngo-September nje ekhaya ngiyabe ngisiya-launcha full time as a musician ukuthi ngiyabe sengisebenza i-first job yami kabe kuyi-music. So kuhamba kuhle kakhulu.
So kwamanje uyasebenza kwenye indawo?
Hayi, ngiyasebenza ye, ngafika lapha ngenza i-course nje ngaba umongi waba kulingqondo. Ngiyasebenza lapha ngise-England ukuthi umuntu athola ama-piece job aphilisa abantwana, but ubizo lwami lona vele lusikuhlabelele, yikho sengisiyakwenza full time as from next month. Sisenza njalo ile sikole engafunda kuso kuthiwa izidulini. So ama-concerts ami engiwenzayo la ma-CDs ngangiwathengisa, each pound from a CD goes to ukudevelopa izidulini. Kule charity esayenza kuthiwa iGoli China Gateway Foundation, sadonetha amabhuku lama-uniform ngo-2009 ezidulini nango-2012. Khathesi ngihamba nje ngo-September siyabe hopefully sisiyabona one of the buildings being erected ezidulini engafunda khona ngihamba ngenyawo. We are planting back to what gave birth to uNkosi kaNdlovu ezidulini khona phana eGoli China. We will be building okuthiwa i-rural library for the first time enkaya kabe kule library. Abantu bake bami ukuthi komnyama bambile kukhanya ukuthi abantu benkaya aso bantu bokuhlala kuliwa kunathi utshwala, but imfundo enkaya siyayifaka khona phana ukuthi abantu labo kuse kungahlali kuomnyama bambile.
Singathi-ke inhlelo zakho zonke lezi uyabuthola ngaphi imali ukuthi kulungise khonokho?
Imali ngiyithola ebantwini, ngiyafika njengoba kathi singihamba ngisebenza ngibatshela abantu ukuthi ngihamba ku-YouTube likhangele laphana lithi zidulini school lizabona i-project e-online elidwa uNkosi kaNdlovu, kodwa imali ivela kini abantu. Lanqambapha abantu izinto ekhanya batshela ukuthi aso mali yami le, imali engiyiphiwe ngamakhiwa labangani bami e-England abathe ngizolincedisa.
Ye, singathi-ke nxa sukhangela phambilini kambe ukuthi umculo wakho uzathuthuka yini, kumbe ungathuthuka kodwa kube sukusiba lalokho kuthiwa yi-piracy kugcina kulimaza, uzenza njani kunapho?
I-piracy isilimazile kakhulu Dube, ngoba abantu nxa be-pirate music bona babe becabanga ukuthi umhlabeleli bayamthanda ngokuthi bathatha bakope bathi hhayi siyamsupporta. Kodwa obangakunanzeliwe ukuthi kuyabe kuthenge umuntu oyedwa i-CD wasokukopela abantu abangu-1000. Imali eya emuntini ohlabelayo imali eye-CD eyodwa ethengweyo. Lezi ezinye eziningi abazidobha bezithenge ezitridini azisayi kumhlabeleli, kuthi ngabe abantu bakithi bananzelela ukuthi nxa besithi bayamthanda impela mpela umuntu ohlabelayo baye ezitolo baye kumuntu yena lo ongiyohlabelayo bambuze ukuthi sifuna i-albhamu zakho bazithenge kuye. Yikho ukuthi umuntu lo akhule silwalayo kwi-piracy, labantu bakithi abasisizi bona abathandayo umculo ngabe yibo abasiza ngokuthi bayekele ukuthenga ezitolo lezi ezidayisa phansi bathenge ebantwini kithi esihlabelayo. Ngabe abahlabeleli bayathuthuka, abahlabeleli bayekele ukuhawula labo njengomsebenzi wabo umhlaba bewenzile ukuthi bafake umusic ebantwini.
Lo-ke nguNkosi Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, obekhuluma lo Gibbs Dube eseLondon kuhlelo lwethu lwabaphila emazweni. Ingoma emnandi isigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo lamhlanje. Ihloka lesigumula selihlahlele umsakazo we-ZBC kwaze kwavalwa umsakazo we-Radio Zimbabwe. Uhulumende welemelika uthi elokhu ekhathazekile kakhulu ngodaba lokunyamalala kuka-Itai Dzamara osele nyanga ezifika phose ezinhlanu engaziwa ukuthi waya ngaphi. Lingakhohlwa-ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Okwakathesi-ke sendichiya ku-Studio 7 Live Talk, igama lami nguChris Gande, lilale.